kahle kahle iphathi emela umuntu wonke waseMandebeleni eMathebeleland iphathi emela uZulu umphakathi wonke weMathebeleland noma ngubani lobani ofuna ukulandela iphathi kumbe ofuna ukucabanga iphathi sithi nasi iphathi yakini bantu bakithi eMandebeleni eMathebeleland iphathi yabantu beMathebeleland yonale iduma kahle kahle nxa ufuna ukuqedisa labo ukuthi Union of Masses ungathi wena of Mathebeleland yihe ngoba vele inhloso yethu ngekugxila eMathebeleland ngoba vele inhloso yethu enkulu ngekubona uluntu lonke loMathebeleland lusiba le freedom kume ngathi ukukhululeka ezintweni ezithile intweni eziningi kakhulu
kulamabandla aphikisayo amaningi elizweni kungani lingangenanga kuwo likhetha ukusungula elena
ukuthi kulamaphathi amaningi asungulwayo anjani njani hayi lokho thina asikudingi ngoba vele yinto ezohlala isenzeka emhlabeni wonke nje ezilongokungela democracy emhlabeni amaphathi vele ayahlala esungulwa kwezinye indawo okungala ukukhululekwa abantu bayalwa into bona bavukela umbuso manje thina asivukeli umbuso hayi sisungula amabandla ukuthi mhlawumbe singakuthola lokho esikufunayo ukuthi ibandla lethu limelane into eziningi asikhangeli abanye thina ukuthi benzani thina sikhangela elethu ibandla ukuthi lenzani injongo yalo yini ngakho ke sizimi isele thina-ke ukunikeza abantu beMathebeleland lokho abakufunayo kakhulu kakhulu inkululeko peace freedom and justice yinto esiyimelela leyo kahle kahle sisungule ibandla lelo sibhekane lomumo oseMathebeleland ukuthi abantu bakithi sokungani zintandane abantu bakithi abalabaholi abantu bakithi baswela nje umuntu nje ongabavusa nje ukuthi babe yikho lokho abakufunayo ngakho ke amabandla amanye la asungulwayo hayi vele kuhle la ukuthi asungule kuhle asasikwali kodwa thina silenhloso yethu silenjongo yethu esifunayo
sesike sabona kusungulwa amabandla aphikisayo kodwa kuphange kuvele ukuthi akulalutho ngama briefcase parties nje aliso briefcase party lani yini
angazi ukuthi uyabuchaza ukuthini ukuthi iparty briefcase mhlawumbe usho abantu abahamba bethola ama-briefcase lamaphepha abo hhayi hashi kithi thina akunjalo siyiphathi impela ezimeleyo yiphathi impela eqoqekileyo lakhona futhi ama-briefcase parties analawo ngicela nje babunkomo ungawasola ngamaphathi nje lawo anenhloso zawo ngoba umuye lomunye umuntu ulomcabango wakhe umuye lomunye umuntu ufuna ukuveza umbono wakhe politically njalo ungazokhohlwa phela babunkomo ukuthi ilizwe leli esikilo umhlaba lo esikilo angisho njalo ubuswa yipolitics kakhulu umhlaba wonke lo esiphezu kwawo ubuswa yipolitics amandla akupolitics umnotho welizwe ukuze uthuthuke ipolitics iyabikhokhela njalo iyabikhokhelwa kahle ngakho-ke thina lapha eZimbabwe umnotho wethu wabhidlika kudala sisi 1980 ulokhu ubhidlika kancane ngenxa yokuthi abantu abaphethe wona umbuso abantu abakupolitics basuka bakhangela eceleni wajonga ezinye injongo bangakhangeli ipolitics ezinhle ngakho ke wonke umuntu nje ombonayo lapha emhlabeni lapha kahle kahle ngama-briefcase parties vele abantu baqala njalo ngama-briefcase parties okwebe kuphakathi khona laphana kuma-briefcase parties wabunkomo ungakusoli okunye kuzokumangaza
luyeza ukhetho luka-2023 lizangena yini
ekhethweni sizongena ekhethweni sizangena mpela sizangena asizosekela ngoba vele iparty i-political party vele inhloso yayo kungithi ingene ekhethweni nxa i-political party ingangeni ekhethweni babunkomo kusho ukuthi akuso political party it's just an organization anti uyabona ehe it can be a political organization but ingaso political party ngakho-ke thina siyi-political party inhloso yethu kungena ku-elections sincintise abantu basivotele sikhethwe lathi ngiyakutshela babunkomo ukuthi ngo-2023 abantu bazomangala ngiyakutshela abantu bazomangala mpela sizokwenza lokho abantu abangakaze bakubone ngoba vele ayisancengi lutho esikufunayo sizakuthola.